Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho ngabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho. I-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho kudinga ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayi nganxanye bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tendai Biti, kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter leyisazakala ngokuthi X ekhuluma ukuba naye kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo. Ungasitshela ukuthi wena ukubona njani lo
konke? Khona lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala. Akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha, bayebonisana ensitha, abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu, ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane, ngoba bonke bayadingakala. Wonke umuntu uyadingakala, kakungabi khona osalayo, kakungabi khona ohamba yedwa, bangungabi khona abahamba bebabili. Wonke umuntu uyadingakala kababambisane. Ngakho-ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane. Njalo-ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha, kakutsho ukuthi ngeke bahambisane, kutsho ukubapha ithuba lokuthi bakhulumisane. Inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana, ngokuba kungaba lo mbono wodwa kuba le ngozi enkulu, kodwa ngaba le mbono emningi kuyabahlomisa khona lokhana kubenza ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza.